ungakhululeki lo ukokhetho akulani le opposition yinto ephathele lebandla elibusayo. I-opposition edinga ukuthi ikwenze okudinga ukuthi ikwenze yikuthi iqinise amandla ayo ukuze iyesabeke. Nxa ngisithi iyesabeke bakwazi laba kwavusayo ukuthi ayisoze yamukele ukukhetho olungakhululekanga. Nxa lungamukelekanga kayisoze ibuse kahle leyo phathi ezabe.
Ye baba Nhlanhla Moses Ncube uyamuzi uyakhuluma lapha wawefihlela Ncube.
Kokwenza kube nzima ukuthi i-opposition even ingathi ikhalala ukhetho uzabona oyedwa sebhode ngale sesithi mina ngizakhontesta icawa ukuthi kuzawina yena. So-ke khona okuthane sihleli sikukhuluma thina as i-Freedom Alliance ukuthi amaqembu wonke aphikisayo kawabambani singaba yinyanda ukuthi usephule akukho lula. Khona okuyana kuzathumela umbiko omkhulu kuhulumeni kungabambani futhi amabandla aphikisayo kuphela, uZulu weZimbabwe abambane la mabandla wona lana afuna ukuthi izinto zilungiswe. Yikho kunganceda khona okuyana. Njalo nsuku zonke sikuveze ukuthi uMgabe wasetshenziswa njengodlawu ukuthiwa siyamkhipha, abanye befuna ukuthandwa ngokuthi bakhiphe uMgabe. Bona bethatha ifolo makaMgabe yiyo abahamba ngayo bashaya izitina ngumgabe kanye lokuvuka ulele umile uzibonela umgabe nje into zakhona zenzakala yimugabe wey njengomgwaqo lokobulawa lakodwa Robert Mgabe wey yibe sibona kusenzakala khona
ye
kumele kuphele khonoko ngokuthi abantu basuku
ye baba Evangelist Ncube siyezwa lapho uyakhuluma ubaba Ncube uthi amabandla kumele abambane kodwa siyabona emarapiza athi a thina silwele ukuthi sizikhululeke emathebeleni. Ubuye ke i-CCC thina sifuna ilizwe lonke. Kuzobuya abanye labo bethi lokhu lalokhu. Kambe babambana sokutheni. Khona lapha-ke lapho kwazalela khona ingwe la.
Kumele bavumele ngalokho okuqakathekileyo. Akudingi ukuthi livumelane kukho konke nxa lingama-political parties. Umhlaba wonke jikelele phela kusetshenziswa kanjalo. Kulokhu kakusenelisi ukusebenza ndawonye. Njengoba usisho ukuthi abanye babesisho ukuthi ngabe ilizwe liyehlukaniswa phakathi ikukhululeke ngapha emathebeleni, abanye befuna ukuthi ngabe lihlala le ndawonye. Kodwa basengavumelana ukuthi kulobupho obukhona kule nyoka enkulu eyi-ZANU-PF esesihlalweni emele ukuthi isuswe. Sebengavumelana ngezinto ezithile ukuthi nxa sisincedisana kulokho ekususeni lobupho obukhona. Mina eyami i-agenda wena uyincedisa njani ukuthi iye phambili lalwana omunye athi eyami i-agenda uyincedisa njani kuvunyelwane i-negotiation into edingakalayo ukuthi abantu bakwazi ukukhulumisana kuzo zonke izikhathi bangahlambalazani bekhatshana kodwa basondelelane bazathola izinto abangavumelana kuzo eziqakathekileyo okunjengokuthi ubunzima obukhona abantu balala bengadlanga usafunda ezikolo akulalutho. Kuqakathekile ukuthi wonke amaqembu afake phambili abantu athi asithengeni abantu kuqala bese sisiya kulezi ezinye izinto esizifunayo thina.
Ye siyamuza lapha-ke uyakhuluma ubaba uEvangelist Ncube. Baba Ncube Nhlanhla Moses, so siyezwa sibile ukuthi ye lingasondelelana kodwa ukhona phela uyabenuka ongaligaxa ukhona ongani ukuyahlupha khona.
Ye uhlupho baba uDube yikufuna ukuba ngufudu ongcono kulomunye ufudu. Instead ukuthi ngifuna ukuba ngumvundla ngesiqubu, mina ngifuna ukuba ngufudu ongcono. Nxa ngingufudu ongcono kuyini engizakuthola? Okusalayo ukuthi akula nto engizayithola. Ubumina-mina obukuma-political parties ama-opposition yikho obuhluphayo ngoba omunye ufuna kuthiwe hhayi ubani sesebenzile. I-concept ye-freedom kakula muntu wokuqala ongathi nguye oqala ukuyilwela. Silo hlupho khathesi ukuthi kulomuntu ukuthi kumbe sisemathebeleni ngizabe sengidime ngaqala lokhu ngifuna ibizo lokuthi kuthiwe uNhlanhla waqala lokhu. Yikho khona bese silo hlupho khona. Ngibe sengisola uZulu. UZulu nguye okumele aqhuze amabandla agangayo. Esengike ngezwa uze umkhokheli webandla esithi vele asibambani la muntu thi. Akakabuzi muntu, akakayenzi ukuthi abuze ebantwini ukuthi licabanga ukuthi singenzani, kuhle kukhulume yena. Kanti uMgabe phela yiyo ingqondo yakhe ukuthi wayethangalibe kulibekile. So-ke yindaba sesisiba lakoMgabe futhi ku-opposition abangafuni kulalela muntu kodwa abalalela umbilini wabo obukhulu lwana yibo abagijima ngabo. So uZulu asukuma abakhuze bona laba bantu, ama-academics asukuma abakhuze bona laba bantu, abazemasiko abamasiko babakhuze bona laba bantu, abamasonto babakhuze ukuthi ubumina-mina le Bhayibheli vele akubufuni, la madlozi kawabufuni kumina-mina.
Okudingakalayo ukuthi sithi thina khona manje yini into esingayenza ukuthi silethe inguquko empilweni zabantu ezabantwana baya ezikole ezingela amabhuku ezingela ama-teacher angaholiyo amanesi angaholiyo amadokotela angaholiyo abantu bonke abathwele nzima imigwaqo igcwele amapotola kusahambeka kusela amabholoho ezitolo kakuthengeka emabhenki kakula mali zona leziyazinto eziqakathekileyo abantu bazifake phambili ukuthi singenze njani ukuhlenga abantu bakithi ebunzimeni abakubo kuzaba lezinye izinto vele abantu abangasoze bavumelane kuzo.